soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izindukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe. Abalandeli bebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF.
Okwakuqala empilweni yami lokhu ngandlela ipolitics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo. Ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hhayi lapha nokufa kungenzakali.
Esigabeni seMathebeleland South, okuza kuba lokhetho lwama-by-elections ekuqaleni kwenyanga ezayo, lakho udlakela lubikwa solubhahile.
Singeke sithi thina kuvuka ekuseni kwacatsha ngubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha, bekuyi-operation lebizwa kuthiwa ugayi mlawayi.
Uhulumende wele South Africa uthi impela izibhedlela zalelo lizwe sezisindwa izigulane zeZimbabwe.
Usubuhlungu ukuzisithatha amanzi ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi wayi abantu belandela leli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe. Abebandla le-CCC besithi bavinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eqotshaniswe ngemota ezingamachumi amabili ebezilabantu abahlome ngemibhobho egogwe kabuyuni. Abantu kade besiya emhlanganweni kaChamisa bavinjiwe, abanye babo bachaywa. Kodwa kungakhathalekile lodlakela lolu, amakhulu abantu abuthene emhlanganweni obukhokhelwa nguChamisa. Sixoxile siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda, osinde engozini yokuhlaselwa ngabasekeli be-ZANU-PF egogwe.
Chris, okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini ukuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapha kade ngiyekhuluma khona lama-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengisiqedile ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zeZANU-PF ezilombala weZANU-PF phose sifika 7 kanye leka candidate wabo weZANU-PF uSpencer Juma. Nawo bathe bembona mphuma ngale bayenza ngani i-movie style basuka lapha kade bepake khona imota zonke bafika bamblocker, bathi bemblockile base beqalisa ke ukukhipha ama-posters awe candidate yethu ngoba bade sebengigombolozela imota zonke zingu-8. Mina ngazihlalela phakathi emoteni azange ke ngiyehlela abantu akade ngilabo, ithimu yami akade ngihamba layo. Bafike bakhipha ama-posters ethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukuthaya imota ngezibhakera. Kodwa-ke kusuke kutsho ukuthi kulomunye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekela abakwenzayo, base besuka-ke sebedrayiva besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. So ke bathe sebehambile sibalandelile, ngemva lathi sahamba siyafika eVumba, asababonanga sifika eVumba. Ngithe sengifikile eVumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuka ebhoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama-posters. Basuka abantu bonke ebhoreni sebesiza lapha kade sikhona khona, sigcine sesi-addressa umhlangano. Ngingakaqedi uku-addressa mbona imota njalo zeZANU ezilichumi lanhlanu sezifika lapha kade ngi-addressa khona. So ke phangesi nasangena emoteni, sesesingena emoteni sesiphuma basilandela. Kodwa abasilandelanga umango omude, sibone sebecatshile. Yikho ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hayi kule constituency lokulaleka akusalaleki, saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho, nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo, kusiyafika wona umnyaka ozayo, ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris, ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kwegogwe kabuyuni constituents. ngabantu ngoba imota leze kade sikhona ezezana besithengisa ukuthi ngezama provinces wonke labami abemathinothi ontanga bezana uPF imota yabo ibikhona ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcine bebatshela ukuthi hayi lo ngumfokasibanda siyamazi lingasamhlukuluzi but okwakuqala empilweni yami lokhu ngandlela ipolitics azake ngethusebe ngendlela engiyibona izolo ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hayi lapha lokufa kungenzakala so ke mbona ngani umnyaka ozayo awusoze kube ngendlela nxa kuya kuba ngendlela enjengaleyi mbona ngani kuya kuba kubi kakhulu awusoze kube le politics emnandi so ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama observers sikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku ground so ke yikho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esegogwe. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF yehlule. Lokhu sikudaba lunye esigabeni seMathebeleland South lakho okuza kuba lokhetho kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lomgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo wakhona le eMathebeleland South.
Sinobaba ukhansile Ephraim Moyo usethwelinzi izolo imoto eziyi-10 zihambe emzini wakhe ezezanu zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani esenyabeni lama-youth yezidodudweni kama-pamphlets abantu ekhampeni abezanu basenyabani primary school bayenze umhlangano uhlangano abayenzileyo leyo wazange kubikwe lasemapholiseni kodwa kathesi emsethwele nzima olamapholisa bathi kuye kungani ihambe ezi-door to door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangaza ukuthi ZANU PF ngaye sibone ukuthi siyehlulekile singena nge-violence nesilobaba bathi ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi ezanu ulanda ama-youth ethu omunye ufana wama-youth ethu umtshele ukuthi uzamtshisela endlini labomama ababili batshele ukuthi bona kungani besapotisi bazabatshisela endlini so sithi thina ema-south konke lokho kasikwazi uthi kusase ngalesi sikhathi seselefiye yokuthi abantu bagidi bebetshethi bashisele endlini sasisanda bakwenzile ngo-82-85 ngesikhathi se-ground bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu betshisa abantu betshisela abantu ezindlini abantu sicabanga kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-south kungivusa ubuhlungu ukuze isikhathi sama nje ukuthi sokusenabantu abale violence abalwayo ukuthi why abantu beyilandela leli bandla kulibandla elisemthethweni so thina J-CCC sithi budla udlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi sinemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yiko sebeqala ke manje ukubana ba-timidate abantu so babakhandi sibuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselomuntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhuzwa namapholisa angathathi isayidi amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libavikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanyathelo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho babagandi ngizame ukukhuluma lamapholisa through ifoni kakhansi libayala basebenikeza ifoni omkhulu wabo abathi ngumuzi onguyo heda iplumps ngamfonela ngamchazela umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulukuthi babopha labantu besayidududo barong amapholisa arong watsho futhi wathi yele bezwe kuthiwa ngale kulomhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina sezamadududo wazange sibe le public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa lakathesi bakhontina bakumeeting kanti babophe kodwa athesi liwesti isikhathi sekhathi identiyethu.
Alo ke ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseMathebeleland South. Amapolisa akwele South Africa izolo athelekane ezitaladeni zeJohannesburg ebopha abokuza iningi labo lingabe Zimbabwe kulandela imbono yogatsha lwezempilakahle kwele South Africa eyokuthi okwakhulunywa ngesinye isiphathamandla sezempilakahle ayisiyo xenophobia. Eyakhulunywa isiphathamandla lesi sixoxele lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana nabo ngani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba athi lona ukubotshwa kwabantu lokhu babotshwa phansi kohlelo oluthiwa Operation Ukayimulawu.
Sanibonani kubalaleli. Hayi, namhlanje sizwe thina abantu abaningi bebeposta lapha kuma social media platform yethu bechaza ukuthi hayi kuyabothwana ngempela kakhulu eGoli ijikelele nje. Kodwa mase sibuzisisa sidingisisa sithole ukuthi abezomthetho bebekhankasa ku-operation ekuthiwa Ukayimulawu, ikakhulu bethagethela ama-building amadala agcina asekuhlezi izigebengu nabantu abangelamaphepha kwesinye isikhathi. So abanye abantu namaphepha nabo bebebotshwa, yingakho nje uthole kwabakithi iningi sebedatazela kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela lokhu?
Singeke sithi thina kuvuka ekuseni kwacatshwa ngokubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha, bekuyi-operation le bizwa kuthiwa Ukayimulawu. Ayiqali ukwenziwa leyo operation nokwenziwa nje kuthole ukuthi kunama-roadblock, bazama nje ukulwisana nobugebenga ngokwazi kwethu. Asikholwa ukuthi kungabe kuyinto eqondane nezivalwane zakithi o atiqondane namaphepha ngqo, ibi qondane nje nokwezomthetho nokuphathwa komthetho.
Alo ke ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezivalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labalwela amalungelo oluntu bathi basekela imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights eyokuphikisa ukukhutshulwa kwemali ezabhadalwa ngabafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ka-2023. I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ikweze imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola e-America, i-US $1,000, yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili, i-US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalele parliamente bazavadala inkulungwane eyodwa US $1,000. Limali ikhwele isuka kumachumi amahlanu amadola US $50. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izaphikisa lokhu emthethwandaba imele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Egypt Dzine Munenzwa, ummeli weHarare North umnumzana Rusty Makam kanye lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Tapiwa Nashe Chirika. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngcobizithadinga.
Ngibona ngani lihlelo oluhle oluyenzwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi bezama ukumisa ukukhwezwa kwale mbadalo efunakalayo. Kuzayenza ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ibone ukuthi uZulu kathabanga kakhulu ngalokho abakwenzileyo. Kuzayenza futhi ukuthi phambilini benanzelele ukuthi bengakakhwezi ama-fees, beqale becele uZulu bekhulumisane noZulu.
Umthethwandaba liyibona oluphatha njani lolu daba? Liyibona uvumelana lo Dzine Munenzwa labanye bakhe unquma mpela ukuthi hayi okwenziwe yizeki akukho emthethweni? Sibone izeki isiphoqwa inkantolo ukuthi yehlise liyimpatalo.
Yes, lesikhangelelo sokuthi umthethwandaba uzame ngazo zonke indlela ukuthi unanzelele isikhalazo kumbe isikhalazo sabantu ngenxa yokuthi okwenziwe izeki ngokomthetho nasikhangele kwezomthetho singathi unconstitutional because abazange bekhulumisane labantu njalo futhi abazange benze zonke indlela ezibalulekileyo ezokuthi bekhweze leyo nani. Sibona ngani umthetho ndaba ungazinikela lawo kube sehlangothini labantu kuzanceda kakhulu.
Alubana inkantolo ithe yanquma ukuthi hayi okwenziwe yiZimbabwe Electoral Commission kusemthethweni, isabona isiqhubeka le commission ihlawulisa lezo mali ezihlelileyo, lokho kuzakuba lomthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo abafana lawe abangafuna ukuncintisa ukukhetho luka 2023.
Ukukhweza waleyo mali kuzayenza ukuthi abantu abasha bengabi lentshuntshu yokuyahlangana kumbe yokuba yingxenye yokhetho luka-2023. Kuzayenza ukuthi abaningi bebone ngani ukhetho lungo labantu abalemali kumbe lungo labantu abakwanisa ukudinga izimali. So sibone ngani ukukhweza waleyo mali kumbe ungabi the transparency from Isaac ungakhulumisani labantu kuzenza ukuthi ama youth kuma bantu abasha bengaziboni abeqakathekile ekubeni ingxenye yokhetho luka-2023. Isingananzelela inhlanganiso eziningi bezizama ukukhuthaza abantu abasha ukuthi bebe yingxenye yokuvota kukhetho kumbe uhlelo lwama-elections ka-2023. Kodwa uma sesinanzelela lokhu okwenziwayo ukukhweza kwama-fees, ama-nomination fees, kusho ukuthi kuza inqabela ama-youth kumbe abantu abasha ukuthi be-participate kukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Donga obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usesungule isikhwama sohlelo lokuqhelisa ezemfundo ephezulu ngokwakha ama-polytechnic colleges eBinga nasePlumtree. Leli phephandaba lithi imali ebekiweyo izigidi ezilikhulu $100 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo usungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi zemaphandleni ngenkukhu ezedlula izigidi ezintathu $3 million. Umnangagwa ubemelwe ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka embuthanweni owenzelwe eGoku eMasingo izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani njani bantu kwe-Studio 7, nikhuluma no-Prince la, u-Prince wase manje ngamanje usejobisi eSoweto, ya ezalwa eKhezi endaweni yaseKhezi. Ngicela ukuphendula abantu abalokhu bebhizisi yamerapi umqondisi yewhats alikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo, asebenzela abantu bakubo abanabakhela babo bakhe kungafuni emarapi akathule bafethu akathule thina sithanda njalo emarapi yamosha imoshi nyakithi uthi zosupportana nento engingayazi ukukhuluma language bani ukhuluma uthini lowo muntu kade sahlukunyezela abo bantu labo bafethu likele sicolele ongafuni emarapi angakathule xa mhlawumbe selithethwe ngamashona usuthethe ishona nxa ubona ukuthi mhlawumbe imarapi iwathwathi ngamathebele shona khona yeyo shona lakho ngeke uze futhi sikubuza sicolele bafethu imarapi siyithanda siyamthanda futhi umqondisi lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi awu sorry
Salbonan ku studio 7 ningabe njani. Ngicela bakithi nike libale lati aweta ama audio ezrachisa Spanda. Balaleni phela aweta ama audio ningabe njani balaleli bonke ku studio 7. Besicela abantu benkosi sambeni nisiye vota sonke sibe ngaphansi kuka Chamisa. Lati sinje singaphandle kwamazwe sibuyile sazo register. Sirejistila sambeni ku Chamisa siye mvotela sike sichiye le imamba emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sike silandele lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguyowathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngeground ukuthi ayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana la uNkulunkulu uyamthatha emtshengiseli ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhuluma phezu kobuhlungu bamandebele ukuthi bazwa njani ubuhlungu. Ngiyabonga.
Salbonani msakazi Studio 7 nabalaleli bonke abasakazi bonke esibathanda kakhulu sethule izindaba ezimnandi eziyiqile zibongonika amathuba ke okukhuluma nathi emsakazweni. Silingeleke laphana ke msakazi ke uThuso Khumalo. Njani, siyalithanda lonke kakhulu basakazi bethu ke. Ngithanda ukuphawula ke nami ngendaba ke laphana kamama ke uMC weLimpopo ke laphana uDr ke Popi Ramathuba. Ngicabanga ukuthi ke ukhuluma indaba iqiniso indaba emgqoko kakhulu. Siyathaba ke masibona ke abakhokheli ke be-ANC bephumela sobala ke bekhuluma ke ngokukhathazeka ke ngombuso weZANU-PF ke nakho konke abakwenzayo nesihlazo ke abasifakakilo njengabantwana beZimbabwe. Sengani ke ngawafika lomlayezo kube endlebeni zabo bakubone ke ukuthi abasenza khona kubuhlungu kanganani. Sihamba ke sihleke umhlaba wonke. Siyabonga kakhulu ukuthi sebeqala ke ukukhuluma abantu amaqiniso batshele ke iZANU-PF itshele amaqiniso bebekwazi ukuthi ke basihlukumeza kakhulu. Ke ngithanda ke ukukhuthaza futhi nake abafana zisebenzi zonke zeZimbabwe ukuthi zijoyine ama-union. Kuqakatheke kakhulu ke yilo sekubonakala lapho South Africa yikho zisebenzi zikhola imali engcono zonke then bese kusetshenziswa thina ke abantu bokufika ukuthi singaholi imali engcono. Kuqoqele ke labaxhasi ke abamakampani abavela eZimbabwe the users ukuthi baphumelele ke baxhase ke abalushwana abamalokhali baxhase abaningi abangaphandle kwezimbabwe kholisa imali encane.
Sanibonani bantu bakastudio 7 and all the listeners kustudio 7. Hey, le video nje ezisa ubuhlungu kakhulu especially uma uzazi ukuthi uphilele izwe elingaso lakho. Ngicabanga this worker lo really akahloniphanga i-government yeZimbabwe. Nge-conversation yakhe lo muntu lo oyisigulane osembhedeni. Of course singabe njengamayike ukuthi maybe ilizwe lakithi lidonsa nzima ukwenzakala distant but i-government ayimelanga ivumele izinto ezifana zalezo. Abake begoqa amasokisi beke bekhulume ne-government e-South Africa beke bezame ukudisciplina abantwana babo. Ukubadisciplina ngisho nje ukuthi bebafundise uku-address ama-issues especially uma sebekhuluma beze befika ku-government. That is not good at all. This video angi-accept at all. Itanisha i-image e-government e-Zimbabwe like serious. Abantu abayikuthi bayibukele kumbe bayibonile they mustn't laugh about this. This thing is not acceptable at all. The government ingabe lokhu accept into ezifana lazo. This is not right at all. They don't have to accept things like this at all. Government of South Africa they have to sit down nayo behlale abantu bawo phansi ukuthi umuntu uyiminister or a deputy of what then they can talk whatever bekhuluma ngegovernment. Not the president yethu lanxa kunje sesiyazi ukuthi president yethu imenhlonishwe but uma ingahlonishwa ngumntwana onjenganalowo really is so painful. Ngiyabonga. Dlulisana umlayezo lo eziphathane imandla zegovernment eZANU-PF or eZimbabwe.
Studio 7 sithona njani basakazi bethu abahle sithona njani kodwa bagida hayi siziphilele nathi bakithi umdlule etsholotsho ngale eyibakithi kunzima kunzima impilo esiyibhekane nayo inzima kakhulu kodwa ke ngoba vele impilo vele sakhula inzima kodwa nje esisukukhalela kakhulu ukuthi ngawo government uyasenzela indlela eyilula i-government yaseZimbabwe isenzela indlela eyilula siyi-country sonke ngingasatsho ukuthi umbobani siyi-country sonke kukwazeka ukuthi kube ne-free education kukwazeka ukuthi ney'bhedlela abantu bethole imithi kulashwa mahhala ngoba le nto le yokuthi kuthiwa imbhedi iyabhadalwa ama-drip abhadalwa in-in kuyabhadalwa iyona into elimaza iyona into ekade kuyakhulu ebantwini impilo ezempilo nemfundo and iyona futhi echaya kakhulu ezikhwameni leyo nto leyo okokuthi abantu bedle abantu bengayenza iplani bengazama indlela zokulima nani 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 kuningi abangazama ukuthi bekwenze kodwa indlela yokufuya imfundo awula nto ongayenza awula cross ungabafundisa abantu abakho endlini kodwa izitifiketi bazozithathaphi ungagulelwa umuntu endlini uzomenzani ungala lokhu zenini unganamali yokuthi umuse esibhedlela kumbe ngaye esibhedlela uthokuthi awunamali yokumbhadalela imbheda awula mali yokumbhadalela ama-drip obvious umuntu uzoshona vele
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 DJ Shoes ingoma ethiwa yona Reverse Jive. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka eGogwe. Abebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Hayi ke silugciba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olifisela impelasonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibanini njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa lalamhlanje ngo 7:30 ntambama.